Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ongumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal.
Songazathi kulandwa isigebengu umuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala.
Kuyaphithizela ngobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngesikhathi ababanjwa igciwane le-coronavirus sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,264 ngelanga.
So ngokunye lakho esicela kuhulumende ukuthi kafake kathumele amajekisini ebe maningi ngoba amavendors emaningi.
Uhulumende ukhangelelwe kwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namhlanje.
Kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela, lemaphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ngameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal lapho akhangelelwe uhlala kwenyanga ezilithumi lanhlanu nxa isicelo sakhe kumthethwandaba weConstitutional Court sokuthi engavalelwa singaphumelelanga. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zimota eziphelekezela umnumzana Jacob Zuma ngesikhathi ziphuma emzini wakhe enkandla sekusihlatshwa ehola lethumi lambili izolo ebusuku esiyazinikela enkambeni yamapholisa. Ngemva kwalokho amapholisa amthethe amusa ejele ye-East Court lapho azaphika khona. Umthethwandaba we-Constitutional Court uthole uZuma elecala lokuwudelela ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayiphendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Isikhulumeli sikamphathi ntambo ogatsha lwamapholisa unkosazana Lerato Themba uqinisekisile ukubotshwa kukamnumzana Zuma.
The police ministry can confirm that former president
umnumzane Jacob Zuma usesezandleni zabomthetho ukuze aqale ukuyabika isigwebo sakhe.
In compliance with the constitutional court judgment
umnumzana Mzwanele Manyi okhulumela inhlanganiso ye Jacob Zuma Foundation ugcizelele ukuthi umnumzana Zuma uzinikele ukuze alandele umthetho kodwa hathi ngoba ekholwa ukuthi ulecala. Ukuzinikela kwamnumzana Zuma sekumangalise abaningi njengoba ngaphambili ubethe akazukuya ejele njalo kulamakhulu abasekeli bakhe abebefunga besithi angabojwa uzachitheka igazi. Ngesikhathi umnumzana Zuma esiyazinikela bekulehlekana labantu elingatsho lutho esangweni lomuzi wakhe. Isikhulumeli sebandla le-African National Congress umnumzana Pule Mabe uchaze ukuvalelwa kukamnumzana Zuma njengefu elimnyama kubandla le-ANC. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngokudana ukuvalelwa ejele kukamnumzana Jacob Zuma. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi akavumelani lokuvalelwa kukamnumzana Zuma.
Songazathi kulandwa isigebengu umuntu obengupresident elizweni bekumele ukuthi kube nendlela abangayidila ngale icala lokuthi bebone ukuthi hayi umhlolo zengafuthi uzondo ebengu-chairman ya that commission bafuna ukujabulisa abantu ukuthi kubotshwe uZuma.
Umnumzana Gretman Mkwebulaye uthi yinto edanisayo kakhulu.
Kimi mbono ngati into engekho right kakhulu ngoba uqala uZuma akavulala ngamuntu zathola ukuthi izwe aliselazi inzo kahle njalo singakhohlwa ukuthi ubaba uZuma umuntu owalwela izwe ilizwe leSouth Africa likhulekile namhlanje njengoba nje ubona abantu bephithizela betakaboshwa mhlawumbe uthole ukuthi ngabantu abangaziyo or okugcwele inzono
kusenjalo imuli kamnumzana Zuma layo isiphawulile ngokuvalelwa kwakhe enkulumeni ayethule kukhasi lakhe lezokuxhumana ku-internet ele-Twitter indodana kamnumzana Zuma umnumzana Edward Zuma obefunga egomela ethi akekho ozobopha uyise uthe uzame konke angakwenza ukwenqabela kubotshwa kukayise kodwa njengoba ekhethe ukuyazinikela laye usekwamukele lokho indodakazi yakhe uDuduzile Zuma laye wethule umbiko kwelakhe ikhasi sithi bemukela ngenhlonipho enkulu ukubotshwa lokuvalelwa kweqhawe lempi yenkululeko ngenxa yemisebenzi yalo emihle kusasa umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukwethula isinqumo kusicelo sikamnumzana Zuma sokuthi angavalelwa ejele i-Constitutional Court ize ilalele isicelo sakhe sokuthi isigwebo sakhe siguqulwe mhla ka-12 Ntulikazi. Melisulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abantu abaphila ngokuthengisa ezidaladeni ama-informal traders bathi baphume ngobuningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 izolo nakuthange kobulawayo. Kodwa lolu hlelo luyandelwa osokubangele ukuthi imijovo le isilele kwezinye indawo njalo kungasalandelwa iziqondiso zokwenqabela leli gciwane ngenxa yokuphithizela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangamachumi amathathu lane 34 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abedlula inkulungwane ezimbili 2,264 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni lonke jikelele. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo ezibalisa eCowdery Park leCity Hall kube lokuxokozela.
Ikhansili kade ifuna ama-vendors kuphela njalo abalama-license kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye lakho sicele kuhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebemaningi ngoba ama-vendors informal sector iningi bebengathi baphuza bebe slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika izindawo sokulako sekusile abantu ade belayine phandle bebanengi the social distance athi ngasekho abantu sebechaya amazikoroni lawo uyananzelela ukuthi sikhuluma ngomuntu ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masiyane because they say time is money. So khonaphana ukuhlala bevukele ekuseni ngama 6 o'clock abanye bebesithi bafike ngabo 5-6 bebamba line but kuzobachawa ama 3 beloku bengakahlabi ngaba faka ama points ebe maningi njenge BVTS yacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma ima tende kakufakwe sibili izindawo zibe ziningi sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa bevula ama business abo kube le chaos sibili ngoba sinezindawo selama pictures kwezindawo ade sithatha khona like a country park abantu bebeminyene kakhulu ngathi nje jikelele izindawo zonke even le town esithi sente esithi hall abantu bangkhona bebebaningi kakhulu ama-vendors bebebaningi and njengoba kade kuluhlelo lokuhlaba informal sector ama-vendors le-informal traders labanye baphakamile kuphela abangayenzi lutho kodwa kwezindawo ngizawuthiwa kade sebevumela nje sebebahlaba ngoba okuqakathekileyo lapha yikuthi abantu kabahlatshwe okuzothi umkhuhlane lowo noma ubuya ungababambi ngamandla okokuthi kusifuneze sisiyalala ezibhedlela.
Yiziphi ezinye njalo ingxaki elihlangana lazo ngalolu hlelo njalo kuyini elikwenzayo ukuthi lilungise ukuhluphayo?
Abanye bebesisaba ukuthi behlaba abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi silokhu sixoxisana labo abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singaye ngenza njani ukuthi izo ubunengi lobo singathi siyabavimbela abanye bathi ngcono sibe lama inhaler kwenza ukuthi sibe sibatshela ukuthi benganamathelani abanye bathi hayi sibabizene ngezigaba manje umuntu phela kuzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaka ngabasebenzi bantu ngoba singakwekela kunjalo kwayenza ukuthi le mikhuhlane amunye kade ngalayo uzayithapha khonaphana ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene abanye bayafuqa bayawisa amamaski abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho okufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze i-social distance lani lani sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga siyacela njalo kuhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhathi babo ukwezokuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene kungabi savuka mpunza nozokuthi namhlanje sokuvuka sokuthe lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njalo as listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi njalo la ma-roadblocks ona lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa lokuharaswa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye kuzasihlukuluza ngapha sisalungisa okunye
lo ngunkosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ikhansile yakobulawayo itshele i-Studio 7 kuthange ukuthi kuzakuba le moda zokuncedisa kulolu hlelo njalo kuhlatshwe labanye hatshi abathengisayo nje kuphela imijovo yakuqala ezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Lokhu sikudaba lunye uhulumende ukhangelelwe ukwamukela amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million avela kwele China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelane lokusilela kwamajekiseni osokubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuhlatshwa. Kuza njalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi njalo i-COVID-19 ibulala inani eliphezulu suku ngosuku. Isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi lanxa bewamukela la majekiseni uhulumende kumele aqhubeke edinga amajekiseni ngoba lawa akhona malutshwana kakhulu.
Kuzaphathisa abantu nxa kuyukuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane lesi singasho ukuthi ngakuyi-first dose kusho ukuthi abantu abangu-2 million bazahlatshwa-ke emalangeni abuyayo. Khonkhana-ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesa ukuthi hhayi usungumlilo othathe, umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuyesabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwa umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela. Sibe sesithi thina i-2 million kayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye nani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku-4 million. Injongo kuyukuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela le maphandleni kabafinyelelwe abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo. So sikhuthaza ukuthi khathesi ke ngiyakusabalale kungene emaphandleni wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe lemadolobheni abantu kabahlatshwe ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobuningi ngoba i-head immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyikuthi uhulumente ubisa ngobuningi.
Kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende?
Esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobuningi siyehlaba amajekiseni lawa. Kathesi siyakwazi ukuthi koBulawayo kuhlatshwa kakhulu laba bantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors. Asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona e-City Wall, sihambeni konke kosebusile, Country Park, zonke indawo zozane ezilotshiweyo phansi asukumeni ngobuningi bethu siyehlaba. Sibe sesithi ke thina abantu sebebanengi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abazisebenza ama-vendors. So uhulumende kaphangise futhi lethi imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobunengi. Umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu. Abantu bebesukumile sibili izolo lakuthangi bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngindivenda ngiyawuthola yini lo muthi, nxa ngasilo venda yini kuhamba njani. So sikhuthaza ukuthi uhulumende siyabonga ukuthi ama-vendors uhle wanika i-priority ngoba yibo abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli. Sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumende ezikhona koBulawayo. Kungami koBulawayo kuphela, kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalungiselelo okuvulwa kwezikolo aqhubeka esenziwa lanxa igciwane lecoronavirus selisidla ubhedu. Uhulumende uthi kuzasetshenziswa indlela ezimbalwa zokufunda ezivalisa ubulembu be-internet, omabonakude, imisakazo nezinye indlela ezithiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele-internet ele-Telzim News lithi kulabantu ababili, owesilisa lowesifazane, abaqaleke babhubha kuzehlakalo ezithiyeneyo edolobheni leMaswingo. Akwaziwa ukuthi ababili laba bengaba bebulewe yini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nivuka njani zihlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo zihlobo ezinhle nami ngisizalwane sakhona apha eZimbabwe, okuthiwa ngupamona ngwele ngapha eMatsouth. Nginibingelela zihlobo ezinhle nonke. Angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu, nami ngithanda ukubona abantu njalo nami ngiyabathanda abantu. Nami ma-Studio 7 ngilo mthandazo omuhle enhliziyweni yami ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu. Umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esikhanda ukukhuluma. Inhlamba ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7 ifike endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hhayi, inhlamba makhiwa, hhayi, akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba abantu becabanga ukuthi indoda leyana njengoba ikhuluma kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu bebesebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ebe nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba bazalwane bami, noma zihlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu-ke nami lapho, hhayi angikhulumi lutho olubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemat-South, akusimi ngedwa ufamona okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi izihlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uXolani Mnangagwa. Kwesinye isikhathi into yezwe umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhethele umuntu ongumama kaphathelizwe, kanti liyehlulana. Kwaye umama ekhona ukusiphatha thina singobaba, esiphekela, senzele sonke, asifukashele yonke into, sikhule sikhuliswa ngumama, sikhuluma ulimi olufana lobukamama. Phela umntwana wonke ukhuluma ulimi olufana lukamama wakhe. So lathi kasikhulumeni sincengeni abantu ukuthi hhayi omama kababe zimbokodo, nabo sike sibone ukuthi kanti zingeke zichole yini ukudla okuvuthwayo. Hhayi, sibakhetheni komnye umnyaka. Angazi ngoba wena mephawula mzuku la ula gogo yikho into ezokuthi ungibuze umbuzo njalo ngikuzwile na uyazazi ukuthi ngikhuluma labantu ngikhuluma ngobani na uyazazi konke hayi singaxabani ngithengisi kasilungisa ama isithupa siyazi ukuthi singobani kwenza ukuthi sikwazi ukuthola imisebenzi ngithengisi ngiyabonga kakhulu okhulumayo ufamona ngili namuntu mina ngicela isithupa sami ukuthi ngilungisele kuphela lehlobo ezinhle ezinye ezifuna izifana nami epheka kakhulu ogogo bantu bakambimi ogogo balabazukulu sicela umama sesi lady obsilia mnangagwa afake indlebe kuyena linto angisithukani kakulanhlamba kodwa ngifisa ukuthi ugogo azosilungisela ukuthi qishe singalungelwa nathi yabonga okhuluma nje ngofamona abangani bami hawu
nginjani muli studio 7 lobuholi bayo ngiphila njani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona ngithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazo alufuni kukhokhela lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba umnangagwa nekuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba umnangagwa ethi ubaba umonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uchamisa akukaze kuthi ubaba usibanda ubaba ugawule ubaba undlovu angikaze ngize vele kubizwa ngaleyo ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngobaba obani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni okuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi ubaba ubani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale sifuthi ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni angibonge mbuje studio 7 kubo bonke ubuholi ngibonge kakhulu ngiphosa intambozela phana kulayi nosibo khosi and then gcino sibo ngithi philani nami ngiphile bafana bami ngaphansi kobuholi bembube umajelimana laphana emajinge ngithi nisale ngokuthula
livuka njani mastudio 7 livuka njani hlokozi kenkosi hayi thina siyavuka hlokozami singabonga nani malivuke kuhle ngenkosi ujesu kristu ngegama layo hawu siyabonga lihlobo ezinhle zikankulunkulu bangani unkulunkulu engalisingatha libe namandla okusebenza lo msebenzi hlobo zami elawukhethelwa unkulunkulu angathi inkosi nganelusa hlobo ezinhle lapha libukiswa ngofamona njalo lokhu ekhala ngesimo sezincwadi amabhedi nezatifiketi bantu zonke zebezo ezifunekayo lezithupha besicela abantu bakithi studio 7 lisincedise lani khona ngapho sicishe kwesinye isikhathi lina mali engawufaka lo mbono lokhe liwufaka lani liwukhuluma emarediyweni kwesinye isikhathi lathi singaba lusizo ngapha ema-south le nkinga sibili ema-ofisini wethu ngikhuluma nje inkinga yakhona ema-ofisini ngisiyalungisa isithupha sobesesephepha engisiphetheyo bathi bona ngibuye nedate manje ayi kuthi ukuthi kuyangehlula sengizaphatha zona zomvuthu zamaphepha yize noma zingasakhanyi ngatholile azandule lokhu kuthiwa kufuneka isithupha le date aw lisizeni ma-studio 7 angikhulumi ngezombangazwe vele kangifaki zona vele kangivela ngizazi into zembangazwe mina nje kufuna nje ukuncediseka khonapho ukuthi kambe singeke sincediseke yini ngomama u-Obsilia Mnangagwa ngibona ngathi umama engasinceda umama ulesisa sokulalela izinto ezikhulunywa ngabantu abakhe mama u-Obsilia Mnangagwa
nganga kwa stela ufagi nlebe kona hapo maunga buse tuuse imati sao tena le kulumayo angkulume ni teula upela kota ke imati sao tabani baya kala lapo imati sao tipelelu nge loayo abantu bakuluma nge imati sao teiko anda bekosu kutikule kezi kona la ei pase chinyana njilogi seti siye chacha.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usethembise uZulu welemelika ukuthi uhlelo lwakhe lokuphathisa imuli ngemali luqhubeka njalo ngenyanga ezayo. UBiden ukhulume lokhu izolo lapho esethulela izakhamizi zedolobho le-Illinois uhlelo lwakhe lokuvuselela umnotho welizwe. UBiden uthi izipatsha kumele zibhadaliswe umthelo we-tax ukwenzela ukuthi ilizwe lithole imali yokufeza inhlelo zalo. Siqoqele sala neseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamnumzana Biden kunyanga zoneze ezilutshwana asebuse ngazo.
Mina ngibona ngathi kwele Melika lokhu kuthula lokujikama lokuzikama okukhona lokho esakugcina ngo-Obama kuyaphinda kathisi ngo-Biden ngoba laye ungamkhangela lokho kuthiwa ngama-poll ukuthi wenza njani umsebenzi wakhe uphezulu kakhulu. Yikho kuyakhanya ukuthi umsebenzi wakhe wenza kuhle kukhona unqabe lalapha lalaphana ikakhulu izinhlelo zakhe leza bezikhangelele ukuthi enze lokho kuthiwa i-infrastructure engubonayo ukuthi kungathi nje kuyaphuza kancinyane kodwa ke kuzakwenzakala. Yikho kangikaboni lapha asehluleke khona sibili ukuthi kukhanye ukuthi lapho unqundekile ukuthi abe kufisa kakwenzakala. Yikho ke isikhatshana nalesi engenile ngo-November kuqala ngo-January kuze fika lezi nyanga ayiwenze kuhle kakhulu even lakhona ukuhlatshwa kwabantu ukufuqile kakhulu. Ngiye ngalalela ubefuna 70% kuthiwe khathesi baku 67% abantu asebehlatshiwe, kutho ukuthi ukhuthi target yakhe nge-3% ukuthi akwanise 70%.
Nxa sikhangele ezombusazwe uyemelika lapha singathi umumo usunjani nxa siqathanisa lesikhathi laphana kubusa umnumzana Donald Trump? Kuyakhanya yini mehlo?
Nxa ubuza ngombuso weMelika uqathanisa akuqathanise uvele mina ngokubona kwami awungeza kuqathani kufalala leMpumalanga nje leNtshonalanga. Lokhu esasiyikho khona ngomnyaka ophelileyo angeke ukufanisela lokhu okukhona kathesi. Okwakukhona ngomnyaka ophelileyo kwakungathi liviri lemota elibhodayo kuphela bhode abantu bethethiswa abantu behlukuluzwa upresident ezibonakalisa kusenzakala yonke linto umhlaba lawo ungakwazi nokuthi kathi i-America vele kuyini yayingakwazi. Kodwa kokakhathesi kulokho kungene lo uBiden esebenzisa ubudala bakhe njalo esebenzisa le experience yakhe emsebenzini esebenzisa lokuba ngumunye kwakhe kuhle kwehlisa yonke into kulokuthula okukhulu kakhulu mina enguzwayo phakathi kwelizwe ukuthi i-America nxa esitsho enulebala lakhe lokuthi America is back ngiyakholwa sibili ukuthi isibuyele sibili endaweni yayo. Yikho ke akuqathanise mina ngokubona kwami akuqathanise lokuyane esasiyikho khona hayi asaze sibone into enjengayona leyana thina ukuthiwa.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube xoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oyengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma uzinikele emapholiseni izolo ebusuku wayavalelwa ejele elisesigabeni seKwaZulu Natal. Kuyaphithizela kobulawayo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kwabaphila ngokuthengisa ezidaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.